Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Vuganja ni mtuaga zomu se ola mugela emoye ni ngolesika tumshagate ni gumbimbi to 2021 ngontunga milinku mo enda veni zekuseni la msanje
umakuma lose ngono kwa katesi dohotela useti kulume uguti aelache ena kaya usasa uya pinda buye despele la utayelo lisiswa
Nesihlalo MDC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo sephumile esibhedlela ngemva kokutshaywa ngabantu abagqekeze endlini yakhe ngomgqibelo.
Ngambona intulo mahluko ukuthi abantu bagitshela ukuthi kulinywa utshani kumbe kukinze irrigation.
Uhulumende seguqule injongo yomthetho asusa ngawo abantu bechilonga eChiredzi emizini yabo owe-statutory instrument 50. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amathathu lambili belomkhuhlane lo. Asebebhubhile selokhe umkhuhlane lo ufike eZimbabwe sebe inkulungwane elamakhulu phose amahlanu 1489. Asebefunyenwe belawo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,321. Ezwekazi le-Afrika i-coronavirus isihlasele abantu abayizigidi phose ezine 3.9 million njalo yabulala abedlula inkulungwane ezilikhulu 106,000. Emhlabeni jikelele sokubhubhe abangu 2.6 million njalo kwatholakala abangu 117 million belomkhuhlane lo. Ngokutsho kwe Johns Hopkins University. Uhulumende seguqule injongo yomthetho asusa ngawo abantu bechilonga eChiredzi emizini yabo owe-statutory instrument 50. Umthetho lo wona osolwa kakhulu ngabanengi ubusithi indawo le izasetshenziswa ukulima utshani benkomo. Kodwa uhulumende ukuguqulile lokhu izolo waloba ukuthi umhlabathi lo uzasetshenziswa ukulima kuphela engacaci ukuthi kuyini okuzalinywa kulindawo. Ukuveze sobala njalo ukuthi uyaphambili ngokuxotsha abantu laba abazinkulungwane ezilitshumi lambili 12,000 emizini yabo lanxa nje abanengi bekusola lokhu. Umthethwandaba kamantshi emaswingo umise ukududulwa kwabantu laba okwesikhatshana ngeviki edluleyo ngoba usithi uhulumente kalandelanga umthetho. Sixoxele gqwetha umnumzana Dumisani Dube.
Ngokubona kwami ambona intulo mahluko ukuthi abantu bagitshele ukuthi kulinywa utshani kumbe kukinze irrigation. Okusobala ukuthi uhulumende through statutory instrument 50 wenze uMinister of Local Government akasafuni izakhamizi etshulongo zihlale khona pha ngoba igovernment lama-interest efuna ukuwayenza. It's unfortunate ukuthi ngesekelo sombuso omutsha umhlaba wonke weZimbabwe to a state land. So at any particular time uhulumende omongameli ngalezathu ezigqathile umba bona bezigqathile abantu basuse lapho bahleli khona ngaphandle kwabantu abangabe bele bina mathathi deeds umhlaba abahlala kiyo ngisikhiwa singathi umhlaba emakhaya awula tenya awula awula permanence ipresidents sibonile lapha thathela khona amakhiwa umhlaba ngohulumende bakhishwa iland act leminye imithetho eprotecta ama property rights ngesikhiwa yangahlonishwa yatshintsha ukuthi suthe izifiso zepolitics
udaba lolu lungafika emithethwa ndaba yaphezulu yini icine ivimba uhulumende ukuxotsha abantu laba njengomthethwa ndaba kamantshi ovimbe uhulumende okwesikhatshana ngeviki edluleyo
abantu bonke laba abahleziyo etshilongo bazakhishwa ngoba ungabona even istatutory instrument eyenziwe nguminister ithe umuntu ongasala ngumuntu olama-rights ama-minerals so abantu abaprotected for now ngabahlaliswe kuleyana indawo nge-mines and minerals act ngoba ukugejwa kwegolide lamanye amatshe kuqakathekile ukudlula ukulima or i-agriculture yikungabala I think i-paragraph 3 yakhuluma ukuthi wonke umuntu ohleli khonaphana in terms of i-communal lands act ngaphandle komuntu ohleli nge-minerals act kufanele suke okusobala ukuthi bonke labana amalungelo abo aqakathekanga then okwesibili umthetho ndaba ubavumile okwakhathesi ngoba behambe ikhodi besiyacela into ethiwa i-spoliation interdict okutsho ukuthi inkundla ithi uhulumende iloba seyishwile inothisi ukuthi abantu bephume kufanele alandele umthetho lezinqubo zomthetho zokukhipha umuntu ukwenzela ukuthi i-law and order kusosayati elizweni ihloniphile so ngokomthetho kule two requirements i-spoliation ukuthi umuntu bene-position bebehleli khonaphana and bakhishwe ngokungekho emthethweni
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha. Umgcini sihlalo webandla leMDC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo yena otshaywe ngabantu abaqekeze endlini yakhe ngomgqibelo usephumile esibhedlela. Umakhumalo utshele iStudio 7 ukuthi usengcono kodwa uthe ulokhe efuthelwa ikakhulu engalweni lasenyaweni lapho atshaywa khona ngenduku. Isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithani Chirotsa utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi lanxa bengakabi lobufakazi obubambekayo bokuthi ngobani abenza isihluku lesi okwenzakalayo kukhomba ukuthi kungaba lesandla sabacuphi bakahulumente.
Umakhumalo sengcono kwakathesi Dokotela usekhulume ukuthi ayelatshe engekhaya okusasa uyaphinda abuye esibhedlela ukuthi ayehlolisiswa njalo amadokotela akahulumende afuna ukuthi amhlolisise wenzela ukuthi banike i-certificate yabo efunwa ngama-CID.
Selinobufakazi na ukuthi kahle kahle ngobani abamngenelayo emzini wakhe bagqekeza bamtshaya?
Into eyenza ukuthi sicabangele ukuthi ngamapholisa akahulumende asebenza nsitha into abazihluthunele umama uThabita Khumalo endlini yakhe kulezinto ezimpalwa ezibonwe ngamasela ezingazange zithathwe izinto lezi zilentengo ephezulu kachana kulamafoni le TV but bakuchile lokho lokhu kuhle kwaba yisikhumbuzo kithi kulokho kwayenzakala kuma comrades ethu umnyaka ophelileyo lapha babengenele ezindlini bethathelwa amafoni lalaba beMDC ababotshwa bathathelwa amafoni ye phela benzela ukuthi bekhangele bethathe information eyabi phakathi so yikho kwenzakaleyo lapha uzananzelela futhi ukuthi indlela abamtshaye ngayo indlela phela etshengisa ukuthi umuntu okade etshaya umuntu olobungcitshi obuthize kule nto akade eyenza lokunye nje okutshengisa ukuthi hayi la akasimasela wodwa kukhanya ngani ngabantu abaqeqeshileyo sibili abantu abayazi into abayenzayo so ambona ukuthi salela ukuthi sicabange ambona ukuthi singalela ukuthi sibacabangele ukuthi bengabe yibo
bakhona abanye abathi mhlawumbe yimpi yemndeni le okungaba ukuthi bakhona abanye abebandla lenu abangahambelani laye abangababe kwenzile lokho kungakuliqiniso
navele sicabangela abantu abasebenza nsitha kuhulumende lokho ukuthi ngabe ngabantu be MTC ayisikho ngoba phela ubabonile laba bantu abangenileyo ayisibo bantu be MTC njalo udlame lolu olokuthi kuthathwa amafoni kuthathwa ama laptop into vele eyinhlala iyenza abantu ebantwini be MTC into ehlala iyenzwa ngabantu bona laba abasebenza nsitha ukuthi nxa bebopha bahle bakuhluthunela ufoni nxa ule laptop bekuhluthunela into phela ababeyenza umnyaka ophelileyo njalo yikho okusenza ukuthi sicabangele ukuthi kungabe kungamapholisa asebenza nsitha asebefuna ukuthi bahuga abantu bevala abantu amehlo ukuthi abantu becabange ukuthi ngoguluva ayilaba sibo ngoguluva sibacelile amapholisa sathi mapholisa sicela lisiyangise thina libabambe laba bantu libachaze kuma TV la kuma radio lisiyangise thina kodwa okwakathesi mapholisa thina sicabange ukuthi ngamapholisa akahulumende asebenza nsitha
Umnumzana Sidani Chirodza isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo. Kusenjalo umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla leZANU-PF lenza konke likwenelisayo ukubhidliza iMDC Alliance. Kumbiko awethu leizolo uChamisa usole umbuso kaMongameli Emmerson Mnangagwa esithi uya usiba muvi ngamandla. Uthe njalo ukuphuma kwamanye amalunga ebandla lakhe siya kuZANU-PF yinto enhle ngoba lokho kuveza sobala ukuthi izitha ngobani. Inhlanganiso elimukisa amazwe omhlaba ngesimo sendlala iFemine Early Warning System Network ithi eZimbabwe liphakathi kwenkinga ezigoqela ukuna kakhulu kwezulu elidilize izilimo, ukudilika komnotho, umkhuhlane we-coronavirus kanye lokukhuphuka mahlayana kwentengo yezinto. Kumbiko ewethu leizolo inhlanganiso le ithele mali lokhe isilela emabhanga kanti lesilinganiso sokuntshintshwa kwemali yakwamanye amazwe emkambo wensitha sikhwele kakhulu. IFuseNet ithi njalo ukudilika kwamabholoho lokugebheka kwemigwaqo kwenza abezimota bakhuphule imbhadalo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Nxa sikhangela ama-statistics ayekhona ayesitshengisela ukuthi abantu esikhathini 70% amaZimbabweni baphuwa kumbe ngabayanga leholo abalitholayo liphansi kakhulu kumangalisayo. Njalo singathi 94% yabantu abaningi bazincedisa kasiwo labo esingathi kona baqhatshiwe ngibahlatshelwa isithupha ngabantu abakwi-informal economy. So singathi nje umkhuhlane uthi ufika sevele singamanga kakuhle. Njalo ngesikhathi izisebenzi zazikhala ngokuthi imali yabo isehlile ngendaba ye-currency eyayifakwe nguhulumende. Umkhuhlane othofika ke wayengezelela ke ukudubeka kwabantu. Siyakhumbula ukuthi umnyaka uzowaphela abaningi besaliswa ukuthi besihambe bevalelwe ezindlini, amakhampani athize avalwa, amaningi ehluleka lokuvula njalo. Labo ababesijeze ezindlini azange benikwe ke iholo labo. Sabona ke intengo yezinto ke ikhuphuka ngokuthi hayi manufacturing phela yayivalile njengoba kwakuyi-lockdown. So sesingene kulo mnyaka sesibone ke iround yesibili ke ye-COVID-19. Besingakaze ke singathi sirikaze ke kumnyaka odlulileyo, lawuthole umnyaka odlulileyo antsho besiphuma ku-idayi, ku-cyclone idayi. So ilizwe bevele ngani kalilanga kakuhle.
Uhulumende uthi ulemizamo eminingi eyokuvuselela umnotho welizwe njalo usebonile imthelela liyavumelana la yena.
Uhulumende sezamile ke ukuthi uyanika uyaletha ke option ukuthi ezame ukustabilize the currency leyo. Ukhanya kuyehlula asikwazi ukuthi insuku ezilandelayo ziphethe kodwa asiboni ke zomnotho singathi umnotho ukhuphuka yabona singathi nesitunga i-contraction enxanye ye-minor 2% asivumelani nohulumende othi i-economy stable bakhangelele ukuthi bona nxanye sizabona i-economic growth ngamanga esivele siwajwayele avelela kobo kuthuka inxube lawa iqiniso yokuthi sizafekele imisebenzi amakampani avalile asoze avuleke imisebenzi asoze itholakale njalo so yikho lapha esikhona okwamanje.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele weZCTU. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi udubo lwamanzi soluzaphela kobulawayo ngemva kokulungiswa kwempompi. Inkundla yesayithi yona ithi intatheliso indaba zakobulawayo zihlangane lamapholisa izolo kukhulunyiswana ngendlela zokusebenzelana kuhle phakathi kwenhlangothi zombili. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani balaleli be-studio 7 konke nabasakazi bakhona umhlaba wonke jikelele. Ye kungayintokozo ukuphila kwabantu. Abantu bakuthi ngizathanda ukubuza nje kancane komunye umbuzo, omunye umbuzo nyana nje ongayindawo. Uyazi ngizwa kuthiwa khona ngihlala ngizokuthiwa kunesilo samaNdebele umzilikazi what so forth. Manje mangithatha ukunaze la ngizokuthiwa khona angathi inkosi yakhona ikhona lapha kwelase South Africa eJohannesburg. Angazi kuyinto enye engayi-understandi kahle noma ingathi engayitholi kahle ukuthi inkosi njengoba kuthiwa inkosi isilo, isilo angiboni ukuthi kungabe ngumuntu ongahlala kwelinye ilizwe. Siyasebenza noma kumbeni kwenzakalani, kumbeni siphephele ngoba inkosi phela njengesilo kuthiwa inkosi number 2 from kamzilikazi. Ngibona kwamphela ngabe kuthiwa ikhona le inkosi ihola abantu bayo khona lezweni layo. Ngabe sikhuluma nje khona ngale sigodlweni sayo ihleli kahle ikhangela indaba zabantu bayo. Okhulumayo lichagwana elikhulu uMr. Ncube Khanyani esigabeni sangosiwo ePlumtree kodwa ngikhuluma ngilapha eSouth Africa kwela seJohannesburg emzini omkhulu waseDeepfontein. Ngiyabonga. Amen kuleyo ndawo.
Salibonani Studio 7 linjani lonke. Ngicela ukukhuluma ngendaba kaChamisa ukuthi khona iparty yakhe ayisihlulekile nanga ama-members akhe eparty ayaphela ayaphuma epartini waqala uMonzora lo komishi sokuphuma abanye ababili phela kubena abakwazi. So uChamisa kuchoni uChamisa ufana naleya inkukhu emhlophe esitsheba bayibiza besithi broiler liyabe likhula ngapha ngapha licutheke insiba ligcina ekugcineni sekuyibhunyu munyu sekuyisitsheba. So uChamisa laphana akalungize izinto alungize straight ngoba maku siyabuya ukhetho yena encutheka kanje kuba nokuthi uyongena ekhetheni eyedwa sokuzolandela abanye futhi abonqube sinjeyana maybe mhlawumbe sebeplana nokuphuma. Akula muntu ongavuma ukukhokhelwa ngumuntu onganama-qualification okuba yi-president. Nakubona phi khona lokho?
Salubonani linjani. Hayi mina isicelo sami into eyodwa kuphela ngiseBotswana. Ngicela igroup yeWhatsApp engingakwanisa ukubona uStudio 7 wesiNdebele wekuseni lantambama wesishonene wekuseni lantambama. Isicelo sami engilazo kuStudio 7 alinganjoyinisa igroup kumbe lingansendela igroup njoyine ethola uStudio 7 Nexen Lantamba. Yabonga hlobo zami. Yabonga bonke abasebenza uStudio 7.
Studio 7 abasakazi bethu ngibingelele umthakazo omuhle okhulumayo ngumasuku. Abadala bethu sizwe icela ivuthiwe. Ethu izavuthwa kanjani ingaphiwa. Yabona umthakazi uyiso isikhathi sokuba novusa ikhanda. Kunini indaba zakithi zikhulunywa zingenziwa. Kunini indaba zakithi lokho kwakuyikhona kubhidliswa abantu bebheki. Yabona indaba le kumele iqalisele kubosebhu. Bazazi ukuthi bangobani beyekele indaba zepolitiki. Ngoba usebhu kasopolitism. Usebhu ngumuntu omele isigaba, omele amasiko. Kumele baqale bona babezazi ukuthi bangobani. Laba abakhangezwa izimoto, ngikhuluma ngezinduna zakithi ezingazaziyo ukuthi zingobani. Uma ngikhuluma ngenduna, ngikhuluma ngenkokheli. Umuntu ongazaziyo ukuthi ngubani uyekhokhela abantu ongazazi ukuthi ungubani. Ngenxa yokwesaba indaba zombusazi. Kumele abantu bemele iqiniso ukuze abantu abenu babe leqiniso. Kodwa uma siphila amanga uzifihle ukuthi ungubani ngoba usenzele ukuphila uncenga isinkwa uyethengisa ubuzibulo ngegrevi uNkulunkulu yakuqaleyisa asivukeni bomthakazi sinene ungangcono kube le nkokhelo ezintsha kube le nduna le 19 years uma kuyikuthi umthanda iqiniso laba abaphika iqiniso bezifihla bephila amanga kuyamele bethule besuswe esikhundleni sililwele iqiniso lethu ngoba thina kasincenge izimoto sincenge ubuyithi bethu.
Salbonani, salbonani ku Studio 7 linjani ngaphila ngumpofu lo khulumayo uyazi ukuthi kungaba kuhle amabhasi abuye yebo siyavuma amabhasi afuneka ukuthi ethwale abantu kodwa okuqila sendaba ngabe bethu beletha amabhasi baqala balungisa imigwaqo ngoba imigwaqo mpela emathebelelenti ayikho so amabhasi lawo nxa kuthi azaphiwa izabelo zonke bazohamba njani abantu ngamabhasi umgwaqo ungekho ngoba azofa masinya lawo mabhasi so bengicabanga ukuthi nami ngabe uhulumende uhlakaniphile waqala wazi wadinga amakhampani alungisa imigwaqo imigwaqo yaba mihle ukwenza ukuthi konke kuhambe kahle ngibono wami lami ngingumpofu komadabe eplant
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Okokhela ibandla eliphikisayo kwele Uganda umnumzana Bobi Wine sekhudaze uZulu wakulelo lizwe ukuthi atshengisele esola ukuqilibezela athi kwabakhona kukhetho olwenziwe ngozibandlela. I-World Health Organization ithi abantu abangena ku-736 million emhlabeni jikelele bahlangana lodubo lokuhlengulwa ngabantu abathandana labo. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Lusemilonyeni yabanengi udaba lwenkosana yakwele Bhilithane uPrince Harry lonkosikazi wakhe uMeghan Markle kulandela amazwi abo okuthi basuke endlini yobukhosi kwele Bhilithane ngoba uMeghan ongumuntu onsundu njalo oyisizalwane sakwele Melika ubebandlululwa ngokombala. Ababili laba basuke ePhilithane nyakenye bachiya lezikhundla zobukhosi sebesiyaphila impilo yabo bodwa eMelika lapho abatshele khona intatheli zindaba edumileyo u-Oprah ngempelasonto ukuthi uMeghan wayethwaliswe nzima njalo isizwa ehlukumezekile esalelwa ukuthi adinge uncedo ngabesikhosini waze wacina wacabanga lokuzibulala. Bathi njalo okuyikho okwenza bathiya ikuthi uHarry wabuzwa ngelinye ilunga lomteni ukuthi ijwabu lendodana yakhe u-Archie yena owayengakabelethwa lalizaba njani njengoba uMarco engumuntu onsundu. Indlovukazi yaseBhilithane yethule umbiko izolo isithi iza luphenya udaba lobandlululo lolu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe njalo ehlala eBhilithane umnumzana Tifa Dube.
Udaba luka Prince Harry ngibaba uNkomo lube ludaba olusegodini kakhulu umhlaba wonke jikelele but ikakhulukazi lapha England ngoba into kade isenzakala bebeluphenyisisa ikakhulukazi laba abangathi basondelane kakhulu le royal family bezama ukuthi bazwisise ukuthi kungabe ukuthi kwahamba njani. Kodwa eqinisweni lona ngilokuthi nxa uye wabandakanyeka ukuthi ube yingxenye ye-royal family bona bakhangelele ukuthi ube ukuthi ulikiwa elomhlobo wabo. Kodwa ke uHarry engakachadi kwahlupha kakhulu ngoba kwakufanele ukuthi ngabe umshado lwana ngabe wamiswa engakamthathi kukhulunywa ukuthi sokhanya ingathi sebephakamise abantu abamnyama okuyinto abangayifisiyo ukuthi yenzakale. Njalo enye into ekhona ngiyokuthi nxa kungenzakala ukuthi ubhuti wake uWilliam ube khona enye into eyenzakalayo kuye kusho ukuthi uHarry ngiyabe sizathatha isikhundla. So ungawukuthi uHarry nxa kungenzeka kube lokunye okungenza impilo yakhe mhlawumbe ingasenelise ukuthi iqhubekele phambili kuhle unkosikazi wakhe uyabe sekunguye afaka athatha isikhundla okusho ukuthi yena lo uMeghan engumuntu omnyama nguye uyabe sefanele ukuthi athathe isikhundla lesiyana abuse amakhiwa. Amakhiwa ilapho sebeyikhangelela khona kakhulu khona phana phezulu ukuthi ithunzi lakhona lisuka khona phana. So yingakho abantu abaningi babehlongoza besala noma ngithi bekhanya beyigxeka kakhulu indaba leyo ukuthi ngabe akathathanga umuntu omnyama kwakusukela khona lapho ukuthi babe ngelimi ukuthi nxa uthethe ukuRoyal Family kulezinto eziningi noma indivathize ofana ukuthi uzidlale ezithengisela ubukhosi. Kodwa ke amakhiwa akukathontelikake ezinhlizweni zabo ukuthi bengabona umuntu omnyama ephatha induku yobukhosi noma bengabona umuntu omnyama ebabusa ebatshela into yokwenza. Ingakho nje libona lakathethi inkulumo yonke into ayikhulumayo lumntwana iba inkulumo ecujungulwa kakhulu ukwedlulisa.
Ngapha eMelika bakhanya besecelene likaHarry loMeghan abaningi khona ngapho eBhilithane bathini?
Iningi labantu babuNkomo abasapota okwenzakaleyo kuHarry lonkosikazi wakhe laphana uMeghan ngabantu abensundu noma ngithi laba abe-minority yibo kakhulu abalulandelayo udaba lolu abalusapotayo kakhulu ukuthi uye wakhuluma iqiniso waveza okuyikho okwenzakala. Kodwa ke kube sekusithi abelungu abayibo abangazange babe lesifiso sokusuka into leyiqalisa basasemadolonzima njalo basase lobuhlungu bokuthi kungani uye wadalula inkulumo ezifana lazeneziyana ezingafanelanga ukuthi ngabe ziyakhulunywa ngoba nxa usebukhosini kukhona ezinye izinto ofaka ukuthi zikhulume zikhona ezinye izinto ongavala ukuthi zikhulume.
Umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane. Socha moyo esabela kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili. Umgcini sihlalo MDC Alliance unkosazana Tabitha Khumalo sephumile esibhedlela ngemva kokutshaywa ngabantu abagqekise endlini yakhe ngomgqibelo. Uhulumende seguqule injongo yomthetho asusa ngawo abantu bechilonga echiredzi emizini yabo owestatutary instrument 50. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.